amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimoto abachayeli bechayana kabuhlungu sokubangele ukuthi amasosha abizwe ukuzoletha ukuthula kwamanye amagalaji.
Abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele ifuel yalabo ababhadalele kubabamakufoni abama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi ifuel.
Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso semali umqhashi afuna zisengezelele ngaso iholo ese-10% sincinyane kakhulu okuzabangela ukuthi zikhalale umsebenzi nxa singaphungulwanga.
Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedlulileyo sibonile ukuba uhulumene ubeqoqa izimali njalo uhulumene usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke kulokhu kwasumlandi wethu ukuthi imali uyithola ngayo thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Misroth Kuvamombe ubotshiwe namhla phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Sevia Khasukhuwerelo umnumzana Super Manji Wansiva. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulokufuthelana endwendweni sokudinga amafutha ezimota abachayeli beshana kabuhlungu osekubangele ukuthi kwamanye amagalaji kube lamasosha kumbe abasakhulayo bebandla leZANU PF abazama ukumisa ubudlwangudlwangu. Okunye okuletha ukufuthelana lokho kubikwa kungabakubutho kumbe amapholisa abikwa befuna ukuthengiselwa iphethulo kumbe idizili phambilini kwabanye abachayeli. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcona abanini bamagalaji ngalinxabangxoza isithi bathelela amafutha la izihlobo abangani kumbe ababhadala ngemali yakwamanye amazwe. Umnumzana Nyathi uxwayise abanini bamagalaji ukuthi becele usizo lwamapholisa nxa bebhekane lobunzima. Sokule mifanekiso ebulenjini be-intanethi abantu abafolele amafutha la iningi lingasoze liwathole besilwa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixoxele umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eziphathamandla se-MTC ngalolu daba.
Imota okuthiwa zithela ngama-USA lama-RAND lama-smart card lamakuponi ziyala lokhu zithela kodwa kuthiwa ifuweli kayisekho. Abantu nje jikelele bengasabavumeli ukuthi bethele kubangela ukuthi igaraji livalwe. Igaraji elidumileyo ngomsindo ngelephuma ngoba abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele ifuel yalabo ababhadalele kubabamakuponi abama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi ifuel.
Khona kunzima yini kokuthola khonokho ama-smart card lama-coupon?
Ukuthola ngesikhathi esidlulileyo babe advertiser ukuthi ungakuthola kodwa kathesi esikuzwayo ukuthi hayi akula ophiwayo ama-smart card kumbe ama-facility ama-coupon. Ikhanya ngani nje igimmick nje ukuthi kuthiwa ngile smart card umuntu angene ngale azithelele azibhadelele i-cash yakhe ahambe. Yikho esesikunanzelele ukuthi okubangisa khona umsindo. Kodwa wona ama-smart card nje ebesewasebenzisa i-fuel ingakahluphi asiwo nto ehluphayo. Uyahamba nje ebhenki uzitransfere imali yakho yena leyo ofuna ibe kukhadi lelo. Xa ufuna ifuel i-$100 uswayiphe i-$100 bakuthelele i-$100 ikhadi lakho lisale lileyinye imali. Xa isiphele njalo uyejusa futhi ngokufanayo kalihluphi-ke i-smart card.
Uhlupho lolu lungabe luthinta njani ikakhulu lina osomabhizimusi?
Kakusasebenzeki ngoba ibhizinesi engcono sokuyikho khona ukuthengisa ifuel ngoba ungananzelela ukuthi nxa bona sebebhadala ifuel ngama-bond note bayithathe beyithengisa ngama-USA kuyukuthi bazazuza intengo e-more than 3 times nxa sebeyithengisa. baphinde futhi bayethenga ama-usa futhi kusiphatheleni esitridini. Besicalculator labangani bami sikhangela ukuthi umuntu angabale 1,000 use bond angakwenza 11 times uyabe ele million bond nxa elokhu esiyathenga ethengisa. So yibo abasenza i-business, i-business yethu sonke thina isimile sokukhangele nje khonoko.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% uhulumende afuna ukuba engezelela iholo ngaso sincane kakhulu njalo bafuna ukuthi iholo labo libuyele idola yemelika. Lokho kuphuma emhlanganweni wedale lenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende lomqhatshi owe Apex Council namhlanje eHarare. UGibson Bebe obesemhlanganweni lo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela iholo ngesilinganiso se-10%, isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi siyabe sengezele iholo nge-$28 kuphela, kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ngaqhathaniswa nedola emelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-Apex Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane 14 days ukuthi asuthise izifiso zabo andwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala lomsebenzi. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva komhlangano we-Apex Council owenze namhla eHarare, ilunga lanelidale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sebezaqhuba imihlangano leziphathamandla zikahulumende ezifana nomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo.
Imbumba e-Apex Council iphumela lokhu isola kakhulu ukuba okuphume enkulumeni zayizolo kunkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqakathekile ebantwini. Okusondeleyo kakhulu ku-Apex Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi yimali eningi, yimali encinyane kakhulu. Isisebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emkholweni siyabe siyaphiwa imali engange-$28 kuphela.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola lemelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali. Kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana legolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo. Uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba bakufunayo ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola lemelika.
Uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollar yona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedlulileyo sibonile ukuba uhulumeni ubeqoqa izimali njalo uhulumeni usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke kulokhu kwasumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapi, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Esinye sezisebenzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe, sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamakampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.
Lesi yisimo esibi sibili esesifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba singakhala ukuthi nxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhalala imisebenzi labo abasebenza ku-private sector labo bazalandela ilizwe lizakuma. Lokhu kutsho ukuthi inotho yelizwe izaqhubekela isiwa.
Kodwa ukuthengiswa kwempahla yedola lemelika elizweni sekulethe ukudubeka elizweni ngoba uZulu uhola imali yebond kumbe i-RTGS engaselasisindo loba uhulumende ekwalisa lokho esithi isindo sedwala emelika lese bond ngutshilo bhanqa lokho kubuye ngesikhathi inhlanganiso emela osomabhizimusi Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumela avumela amakampani ukuthenga idwala emelika emkambo wensitha ukuze nelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni. Kuviki yona le uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuthi amalanga eholo layona le inyanga asisondeze eduzane okwenze izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhala lo msebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi wamnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Supermandi Wanzira. Ababili laba babikwa befundela ukuba ngamagqwetha okwenza badinge umsebenzi emthethwandaba njengengxenye yezifundo zabo. Umnumzana Kuvamombe ubuthiwa wephule umthetho ngokupha ababili laba umsebenzi emthethwandaba bona belamacala alokho esathoniswa. Ukusenjalo, umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethekelelwa amazwe amahlanu kusukela ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia bese siya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Davos, eSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi World Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi lokho akusoze kusize ilizwe leZimbabwe lona elilomnotho osubhidlika. Athi kumele umongameli Mnanga kwalungise okuhluphayo elizweni kulokwethekelela amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi ethekelele amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment yokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. UGibstube Studio 7 uxoxe lomnumzana David Ndlovu okudalela Central Committee kubandla leZANU PF. Lingakhohlwa uhlelo leStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ku-9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 1208.0 laku 15775 kilohertz. Namhlanje ke sixoxa ngomomo wezomnotho welizwe wona osuye nganxayele. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha lwensoli zikahulumende weMelika olweFBI luthi alukatholi iholo kogatsha lolu ngenxa yokuvala kwahulumende kufaka ilizwe engozini, ngalokho kumele uhulumende aluphe imali ngokutshetsha. Omunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weleDRC umnumzana Martin Fayulu uthi uzakhweza udaba lwempumela yalolu khetho emthethwandaba ngoba kavumelani layo. Owayeligqwetha likamongameli Donald Trump weMelika umnumzana Michael Cohen obikwa wafumbathisa amantombazana abikwa aya emacansini loTrump uvumile ukuya phambi kwedale leSenate aphe ubufakazi bakhe ngalolu daba. Thank you. Ukapteni weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uPetros Mhari ukhuthaza abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuba basekelele iqembu kusasa lapho elizadibana khona leqembu leOrlando Pirates elase South Africa enkundleni yeBaba Field. Intatheli zindaba yitheza emidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lizemukelele Orlando Pirates kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBaba Field emdlalweni wokuqala wemidlalo yezibaya kumncintiswano lonyaka weCAF Champions League. Ngokwakuqala ukuba abafana beFC Platinum bafinyelele ukuyadlala kwisigaba sezibaya selokhu baqala ukuphatheka kwemidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Lokhu bakwenelise ngemva kokunqoba iqembu lesinapse lase-Madagascar kanye le-AS Otohu elase-Congo Brazzaville kwizigaba zakuqala ezomncintiswano. Lo mdlalo ugqutshelwa enkundleni yeBaba Fields ngoba inkundla yamandaba okuyiyo ikhaya leqembu leFC Platinum kwathiwa ikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Lokhu sekudale impikiswano phezu kokuthi abalandeli bomdlalo wenguqu abahlala edolobheni lakoBulawayo basekele liphi iqembu kusasa njengoba bebaningi abavele bezithandela iqembu leOrlando Pirates. Ukapteni weqembu leFC Platinum onguye njalo unozinti weqembu leli uPetros Mhari ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba basekele iqembu leFC Platinum ngoba phela kuyilo lona elimele ilizwe laseZimbabwe kule mncintiswano.
I think siyakwanisa ukuwina kusasa. Aba futhi bebezosupporta whether usupporta iIslanders, oDynamos, oCape United, futhi sibonga ukusupporta just ukuthi lati sibe motivated. Because I think they choose Baba Fields ukuthi sibe sizodlala lapha ukuthi siclose le shabane. Otherwise ama supporters alapha they should rally behind us. Futhi usupporta team eka.
Iqembu leFC Platinum yilo elimela ilizwe leZimbabwe kule mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuphakamisa isicoco se-league njalo likwisibaya sika-Group B ndawonye leqembu le-Esperance elase-Tunisia okuyilo eliphethe isicoco, i-Orlando Pirates yase-South Africa kanye le-Horoya AC eyase-Guinea. Amaqembu azaphutha imidlalo ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwengalane yemiklomelo kuzibaya ezine yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano esama quarter finals. Onompembe abazaphatha umdlalo wakusasa bavela elizweni laseRwanda njalo unguye oyabevuthela impembe nguJean Claude Ishimwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli osakhulayo uNovuyo Sigel Dube ongwakuqala kwabesifazana ukunqoba kumncintiswano wezobucula oyeStar Bright Zimbabwe Talent Contest ngomnyaka ka-2015. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bayazama abantwana abaningi ukungena kwezomculo. Kuloba nje abantu abanamali yokuthenga imiculo yabo ngenxa yomumo wezomnotho. Namhlanje sihlangene nentombazana esikhathazile njalo silodumo olukhulu kweleZimbabwe.
Kamalanonovusikeldube neminyaka engu-27 ngazalelwa koBulawayo Sina bonke zethu nqa esibhedlela sempilo. Ngafunda eSt. Columbus High after sengivela injury high lase Just 20 High School.
Abanye baya esikolweni uyafundela ukucula kodwa usigeli kusegazini.
Ngathi ezokuhlabelela ngaziqalisa ngisesemncane. I remember ngile twin dance asithanda ukuthi nxa sebhathi sigeza sifome ingoma esizayihlabela e-church emini sihambe siyehlabela. So ilanga yaqala sencane but mina i-confidence yami engathi sesencane. Uthwini wami ngiwayethanda ukulida mina ngibe ngumntwana ombhekayo. All the time. So ngakhula ngaze ngadevelop more into it. Ngathi ngo 2014 lapho esaqala khona iband kwimi le twin lam lo cousin wethu uqeqeshile Mthambo lapho esaforma khona iband ethu 2014. Then 2015 ngihamba ku-Staffright lapho ngi-1 lapho engawina khona for i-overall prize i-Staffright. Then ngaqhubeka ngisiya phambili.
Kwamazake kube lowesifazana onquba umncintiswano kodwa unomvuyo sigele wathatha isitsotso kalula. Nguye esigwedliselayo kuwoza Woza Friday.
Emveni kokuba sengiwine iStaffright ngidlula iZimbabwe yonke and ngiwumfazana okuqala ukuthatha ukuwina iStaffright lokhu yaqalisayo. Ngase ngisiya estudio ngaqalisa urekoda ngakhipha isingi yami yokuqala ukhathesi ngo 2017 actually. And then lokhu ngiqhubeka phambili kathesi I'm working on i-album yami ekuthiwa ngu-Love Bitter and Sweet. So it's all about love, ezothando. Kakhe kahle ngikhuluma ngokuthi uthando lobuhlungu lothando lomnandi. So ngiyakhumpala konke kuzabe kule jazz khonapho, kuyabe kule reggae soul khona, kuyabe kule deep house, yonke imhlobo ye-music, afropop, just to ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu, ama-fans ami wonke, ngoba yimhlobo ye-music engiyithanda.
Niyazi bakhona abafuna ukuxhumana noSigel abathanda umculo wakhe.
Uma lifuna ukuthola imusic yami lingangilandelela ku-social media platforms, uFacebook nguNovio Sigel Dube, ku-fanpage yami Novio-Sigel, ku-Twitter Novio Sigel 1, Instagram Novio Sigel, yonke indawo nje Novio Sigel, YouTube ngikhona Novio Sigel yasetsha, yasithwela ingoma zami SoundCloud, yonke indawo. Yabo ngiyakuthanda, ngiyabonga balaleli.
Ngibuye ngimbongeleke njalo unovuyo Sigel Dube ebusilayo kuhlelo Woza Woza Friday ngisithi libe nempelasonto elijukela igama lamu ezo Jesus Banda. Bye bye.
Lokho ngomculo omhlabeleli wasakhulayo uNovuyo Sikele Dube belimlaleleke kuhlelo Woza Friday exoxalo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7 singakehlukani ke khangela ezinye zendaba ebezikhokhela sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimota kuqhamuka izibhakela abachayeli bechayana osekubangele ukuthi amasotsha abizwe kuzolethwa ukuthula. Umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Govamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Sevia Kasukuwere lo mnumzana Super Mandi Wanzira. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.